eqinisweni ayikho into elokwenza labantu ongathanda ukuthi kuyehlukanisa loNkulunkulu kodwa kungaphonga kuphelela kuphela uma vesi lasemweni kwesikhathi abakulandelayo kabazi ukuthi vele ucabangani so bagcina bengasakwazi ukuthi vele usesekhona kumbe uphumile wachiya soke kuphela kwakho kumbe plan okunye mina ngokubona kwami mbonani ngakuhlanganise konke isiKristu abuye athathe le action phela ukwenza into abamlandelayo babona uyanga
siyabonga umbono wakho ngalolu daba mnumzana Ndlovu
hayi leleyo ngoba i-religion by its matter yindaba yokholo ukukholwa angithi uyakuchoza i-religion eyohani okuthiwa i-Christianity akumelanga ukuthi besizitshela ukuthi yiyo kuphela i-religion then amanye ama-religion wona azothini okumele kwenzakale yikuthi amazwe kumele aranwe yi-constitution i-religion kuyamele ukuthi ibe yinto eyenziwa ngaphandle kwezombangazwe ngoba ama-religion mehlukene ayihlukene kulabanye futhi vele abangekho religious who are just spiritual kumele ukuthi i-religion ikhishwe ku-politics abantu bahlale phansi badwebe ama-constitution apheleleyo ithamisa into embuyise emhojula zonke ikhonokho and abantu abaningi aba-psychological bagcina bebona ingani kuthiwa uphambende ma uyathi abantu bebhizi bedinga ukulungisa ilizwe wena ubulokhu sinasi ivesi enje ivesi yenaleyo perhaps 50% of abantu abakulandelayo bakuthanda kodwa banikhole ibhayibhile so uthini ngabe uma ufuna ukuthatha izinto zonkolo uzise elokhuyane etweni zezombangazo
mfundisi moyo ingqobe isikuwe
nxa ukhangela i-constitution ngitsho ngikhangela yona yethu ezimbabwe ungayikhangela izinto eziningi eziku-constitution yethu kwambana izinto eziningi ezisuke ebhayibhileni ube sinanzelela even lanxa sisona inama-MPs labo bani basebenzisa lona ibhayibhile lena lelo kanye nengxenye undlovu kazange angizwisise ukuthi ngithoni isikristu sikhuluma ngempilo yokulunga yokuba umkhokheli oqondileyo umkhokheli oqoto umkhokheli ohlonipha ngitsho le zinto ezikusisekelo selizwe lezimbabwe ngoba i-constitution ezimbabwe ungayikhangela igcwele isikristu kwambana nxa ungayikhangela yonke
angisine example yalo mfundisi oyipolitician ongupresident yena uyalilandela yena ibhayibhile yikho ngisithi mina kungaba kuyi-theory leyo ukholo lomuntu kodwa ukuthi upractisa njani kukuye so singakudinganga upractise endlini yakhe thina sezama-constitution ethu la even layena le nto yokuthi i-constitution gcina isebenzisa ibhayibhile ayilunganga ngoba abanye abantu abalikhole ibhayibhile
ungathini ngalokho mfundisi moyo njengoba kulezinye iy'nkolo
i-constitution ibunjwa ngabantu abezimbabwe so abantu bezimbabwe bona ababekufuna ukuthi kwenziwe yibo abakhulumayo yikho kumele kulandelwe kungelani ukuthi usenkonzweni usezinyangeni kumbe kakho kikho konke nxa besebethe bayiphasa kulandelwe yona ngoba yiyo eyabe siyi-supreme law of the land
naso indaba mnumzana Ndlovu ayisikho ukuthi iningi ezimbabwe lingamakristu na
yikho kwake kwathiwo baba lo uClinton wase-America wathi umbuso akumelanga ube ngowabaningi kuphela kodwa kumele ukuthi also consider the rights of the minority it is oppressive vele khonoko ukuthi abantu bengabaningi sebesenza umthetho oshiya abanye phansi ukuthi ubuze ukuthi i-Roman Dutch law lo mthetho weBhayibheli nge-Africa yini ngubani owayenzayo why isikhona manje and Africa is failing in governance besenza ukuthi iphakamisa siya phezulu nisebenzise case study kaChamisa we are failing in opposition governance but one still wants to rule a country and being influenced by that Christianity and the Bible and I'm not saying ukuthi into ezirong lezi ngithi lukholo lwakhe
ungathini ngehlekana elingasoma Kristu mfundisi elithiwa ngumnumzana Ndlovu
nxa befile ukubana ukuthi bona they are neglected kumele baphakame bakhulume baze bazwakale kulezi zinto ababona ngani kazifakwanga kusisekelo sombuso welizwe abafisa ukuthi zibe khona akula muntu ongakhulumela abantu bezimbabwe but kwakathesi sikhuluma sikhangele sena lesi sisekelo sombuso welizwe esilasho kathesi yiso esikhona
umbuzo ongaphendula umoya ngokuthi abantu ngobani because umoya ucabanga ukuthi abantu abanye noma besele phandle still ngabantu i-majority yona leyinto for example eZimbabwe eyenza ukuthi ezinye indawo ezilama-minority ethnic groups zikhangelelwe phansi ngoba kuthiwa ngabantu abalutshwayo nabaqakathekanga kakhulu we are coming from an ethnic point of view religiously they are doing the same and it's oppressive yikuphandezela ukuncindezela kwakhe bonaba abayi-two abathathwe seriously u-Obama wathi ebhukweni lakhe Audacity of Hope noma kunabantu abayi-two kuphela e-America America does not qualify ukuthi ibizwe kuthiwa i-Christian country
ubona ikusasa injani singabona iphenduka yini umnumzana Chamisa kumbe kuzaba lomunye laye ozaba khona abantu bemamuke
I think ke ngenze majority Zimbabwe yo eyo uyakhona futhi ukubuyela uthatha ayithathe futhi majority ezokuphisa kubuyela futhi kwelesi ka 2028 adliwe futhi alindi siphindakale kanenge angazi ukuthi kutheni kodwa asazi ukuthi umbhalo ozahlakani pampela aphume akhona ukuthi ayenze laba bantu abathanda ukuthamisa kanye noma engakhona lutho babona ukuthi hayi sesifuna ukuthi izilizwe lapha baqalise ukudinga inkokhelo yepheleleyo.